Abeze CTU laba abayisikhombisa babotshwe nyakenye mhlaka 11 Mfumfu besetheswa umlando wokwephula isigaba 37 subsection 1 subsection A somthetho weCriminal Law Codification and Reform Act. Abatholakale bengelacala babalisa umkhokheli walenhlanganiso umnumzana Peter Mdaza, unobhala wayo umnumzana Jafet Moyo, uBenis Maluleke, uPriska Johnny, uSimon Mdaza, uMunashe Chirova Mari, kanye loEzekiel Matema. Unobhala jikelele weZCTU umnumzana Jafet Moyo uthi bazoqhubeka ngomsebenzi wokumela izifiso lezikhalazo zamalunga.
Kuveza sobala ukuthi inhlanganiso imela iqiniso. Siyaqhubekela njalo ke phambili isenza umsebenzi wayo iyokumelela ama-members. Iphikisana ke lama policies esiwabona ukuthi athathela ama-members ethu imali. Kuzasinika njalo ithuba yokuthi siqalise njalo ukwenza umsebenzi wethu ukuba sisemakhothi every day kade kusithathela isikhathi esiningi.
Uqhubekethi abethuswa yikubotshwa kwabo kwanyakenye lokuzalandela umoyo.
Sile responsibility esayinikwa ngama members ukuthi sibamelele, sizaqhubekela phambili sisenza njalo, loba sizabanjwa njalo, sizimisele ukuthi siqhubekele phambili sisenza umsebenzi wethu. Kodwa ke esingaziswa abantu yikuthi isikhathi sethu sichithiwe esiningi okumangalisayo. Sihambe okufika 15 times sisiya e-court kunyanga ezidlulileyo besenzela nje ukuthi singaze senza umsebenzi wethu ngokulungileyo.
Ekwethuleni isinqumo sakhe sokubakhulula, uMantshi uRumbidzayi Mgwagwa ukubeke sobala ukuba uhulumende wehlulekile ukubeka sobala icala eladalwa ngabayisikhombisa laba, watsho wathi labafakazi abangamapholisa aweZimbabwe Republic Police bayatsho ukuba ukutshengisela kwezizalwane kuvunyelwa langumthetho omkhulu welizwe oyisisekelo sombuso. Uthilo njalo uMantshi ukuba azikho izibonelo ezikhomba ukuthi laba bantu babefuna ukubangela udlakela, kakhulukazi nxa kukhangelwa ukuba inkokheli yabotshwa isemahofisini ayo eZCTU ngesikhathi ilungiselela ukuphatheka kulokho kutshengisela okwakuqoqiwe mhla lokho. Wengeza ethi lamapholisa okuthiwa afumana amabhakana ayelotshwe imibiko engalunganga ehluleka ukwaqondanisa labeZCTU njengoba kwaswelakala ubufakazi obukhomba ukuba nguphi phakathi kwabo owayephethe liphi ibhakana. Abayisikhombisa laba bebemelwa ngamagqwetha abalisa umnumzana Khosa Muncube lo Alec Mtshadehama abasebenzisana labenhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu eyeZimbabwe Lawyers for Human Rights ZLHR. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Mavis Gama.